Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 13 Nhlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lithi lizethula emthethwandaba udaba lokuthi amalunga ibandla leCCC alijumi lanhlanu afuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edale lePhalamende angazavunyelwa ukuncintisa.
Abasahambi sebekhuluma nje besebenza ngethiwa ngesilungu i-assumption ayisikho okwakhathi se-new dispensation amathuba aphiwa okufanayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selimangalele emapholiseni labo ababhalisele ukuncintisa ngaphansi kwaleli bandla kukhetho oluzayo bengelamvumo yaleli bandla.
Abantu abathize ezindaweni ezifana leBulawayo, leHarare, leNkayi, lapha abantu abafoja ama-signatures awethu awebandla babaqamba amanga bathi bamelele ibandla le-TPC.
Abaholi bebutho lakwele Russia ababili babikwa bengaziwa ukuthi bangapi ngemva komvukela wamabutho owenziwa ngeviki yedluleyo.
Angwaba khona ukuthi kasabonakala ukuthi vele sebemthethe sebemqatshisile njalo akasoza phinda bonakale futhi.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leZANU-PF lithi lizethula emthethwandaba udaba lokuthi amalunga ebandla leCCC alijumi lanhlanu iningi lawo engawo koBulawayo afuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edale lePhalamende engazavunyelwa ukuncintisa. Ibandla leZANU-PF lithi amalunga la afaka amaphepha awo kudale le-nomination court ngemva kwesikhathi esivunyelwa ngumthetho esehola lesine 4 o'clock ngelanga lomthethwandaba lo. Umthethwandaba ungemukela isicelo saleli bandla kuza kutsho ukuba izikhundla zamalunga edale lePhalamende ezakoBulawayo ezilitshumi lambili zizathathwa libandla leZANU-PF. Umgcini ngcebo webandla leZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa wethule amazwi okuthi baza kuya emthethwandaba ngoba okwenziwa yiZEC ukwemukela imali yamalunga la akukho emthethweni. Sixoxele siphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Kudakwashe Munsaka saqala ngumbuza ukuthi umkhankaso wabo uhamba kanjani esigabeni seMathebeleland North.
Hayi, okwamanje abantu beqalisile ukukhankasa, bakhankasa kamnandi kuthule endaweni eziningi kodwa abantu abakangeni sibili okuzwayo kusalokuthula endaweni ezithize kodwa sibeqalisile ukungena mhlawumbe ukuthula lokhu abantu besagijimagijima bedinga izimali ezokuthi bekhona ukungena endaweni ezijiyeneyo kodwa hhatshi akukangenwa okuzwayo kodwa ukungena sisiqalisile ukukhankasa endaweni ezijiyeneyo abantu bayagijima sibili abaningi siyazi ukuthi bebemele nomination court yathi iqedi nomination court hatshi sebeqalisa ukungena abantu kancane kancane inkalelo ukuthi yena le imviki ezayo hayi yiko lapho kuyabe sokuba ngumsindo sibili okuzwayo abantu sebegijima gijima.
Ungasitshela ukuthi nxa wena ukhangele okwenzakalayo ungathi amabandla wonke ayaphiwa yini amathuba afanayo endaweni ezifana lemsakazo yabo ZBC ephiwa ithuba lokukhankasa emsakazweni?
Amathuba aphiwa ama part wonke sibili. Uhlupho lenzakala nge-3PC ukuthi khona bavela bazitshela bona ngalokho kwakusenzakala ku-O dispensation. Ukubana izano PF yele monopoly over i-information elizwe. Yiyo njalo ele monopoly over i-media. So ngakhonokho abasahambi sebekhuluma nje besebenza ngethiwa ngesilungu assumption. Ayisikho okwakade se-new dispensation amathuba aphiwa okufanayo njalo nje enxa likhumbula sokule 6 TV stations asevuliwe under i-new dispensation. Lawo ama TV station amaningi akhona ngama private media houses akankasayo okungelani nohulumende kumbe bezana PF. Lakho futhi bayavunyelwa ukuthi behambe khonapho be campaigner. KuZBC bayavunyelwa kodwa nje abafuni ukuthi behambe besiyakhuluma khona ngale kuZBC. Asazi ukuthi babe besabani ukuthi bengahamba kuZBC. So amathuba ayafanana ba.
Yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezi zulu.
Imvumo baba ever since kwaba le proclamation akula muntu ohambe siyadinga imvumo. Sichaya kuphela thina singena kuphela ku ground. Akula muntu oqoqoda emapolice nedinga imvumo. Ever since there was a proclamation that means it's now legal to campaign. So kathi sisesikampena sesigijima endaweni esijeneyo imvumo abantu bayezenzela amara labo okusemthethweni.
Loke ngumnumzana ku Dakwashe Musaka isiphathamandla sebandla lezano PF njalo ezancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba seBinga South edalele eParliament. Loke sokudaba lunye sixoxele isiphathamandla sebandla lesiCC umnumzana Thandeko Zintimkandla saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni seMatopeleland South.
Umumo ngapho wakhathesi njengoba nje bekukhethwa abazamela abantu kuzigaba ezitshiyeneyo amakhansila lamalunga ephalamende lomongameli ngeviki eliphelileyo kusathulisile khona lokho njalo ukuthuliseka lokho engxenye kungathathwe ngathi kuthule kakhulu kodwa hhayi ayisikho. Bakhona abahamba emaceleni abasebenzisa imali yokuphambanisa inhlelo zamabandla la aphikisayo kukhanya lanxa kungeladlakela olubonakalayo kodwa-ke bayazama ukuthi bathenge abantu ukuthi labo abangasuthisekiyo njengoba emaphathini lapha ziningi izinto ezikhuba abantu labo abakhubekileyo bangene ngendlela engayisiyo eyabe iyinhlanganiso lanxa kuyabe kuthiwa babizwa ngegama lenhlanganiso. Sizwa kodwa kwezinye indawo njengobomashingo ukuthi hhayi kunzima abanye sebelalela lezintabeni thina ngapha besingakahlangani lakho-ke lokho kodlame olusegcekeni kusathule nje ngoba le mikhankaso emikhulu liyana ungathi kayikaqalisi nje abantu basatshaya imithetha phansi besenza imihlangano emilithwane kodwa hhayi engakutsho ukuthi akuyahamba kuyini vele okungenzakala kuleli lizwe kungela zigwenxa phakathi kodwa kwakhathesi hhayi ngathi kuyaqhubaqhuba.
Yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezi zulu?
Njengoba ngisitsho ukuthi hhayi imihlangano kazulu esingathi ngesilungu ngama-public meeting kayikabi mningi kodwa-ke yambona ukuthi kungantshintsha lokho ngoba imvumo ingaba khona imvumo izaphiwa kodwa bonabo abaphethe intambo zokusinika lezo mvumo bayakwazi ukuthi kulezinye indlela ezicatshileyo abazaphambanisa ngazo leyo mhlangano ikakhulu lokho okungenela kuthiwa infiltration bangene phakathi badunge abantu. Ngiyabona ukuthi sibili basebenzisa indlela eziphezulu zokuphambanisa imihlangano ekhona kodwa-ke hhayi sizabona sisiya phambili ngibona ngathi imvumo yona iza kuba khona kodwa kuyasetshenziswa ezinye indlela zokudunga leyo mhlangano njengoba le mithetho lemitsha ekhandwayo yokuthi ungakhuluma lokhu uyabotshwa landani angithi babethi yendlela ukuthi ubani uthe abesebotshwa-ke kutsho ukuthi imvumo ingaze ibe khona kodwa sekulokuzithiba kwabantu ekukhulumeni ezinye izinto okumele bazikhulume kuleyo mhlangano. Ukunika umuntu imvumo yokwenza umhlangano wena umfakele umjibila kuyafana nje lokuthi imvumo yakhona hhayi asiyomvumo ele ntandokazi phakathi.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isiphathamandla sebandla le-CCC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Lokhe sikudaba lwezokhetho ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selimangalele emapholiseni labo ababhalisele ukuncintisa ngaphansi kwaleli bandla kukhetho oluzayo bengelamvumo yaleli bandla njalo sebenikezwe amasamanisi ngoba bebikwa bephula umthetho ngokuzisayinela amaphepha ayikhomba ukuthi banikwe imvumo ibandla le-CCC. Lokhu kuvezwe isiphathamandla esibona ngokuqutshwa kwenhlelo zokhetho kuleli bandla unkosikazi Ellen Chiriyelenga. Uqhubeke wathi bathathu kuphela abalandele isixwayiso semandla basusa amabizo abo kuluhlu lwabancintisa abavela endaweni ezibalisa iMasvingo, Harare leMarondera ababikwa belobe incwadi zobufakazi balakho ezama affidavit. Abanye ababikwa bengelamvumo yokuncintisa batshela iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka ngokuncintisa bemele iCCC ngoba bakhethwa ngumphakathi kodwa ibandla leli lizazivunela abanye. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Ellen Shiriyelenga obona ukuqutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla leCCC.
Labe silohlelo lokubonisana lamacandidates ethu avela endaweni zonke elizweni ukuze sincedisane ukuthi kucampaign leyi kuyasetshenzwa njani, sibancedisa njalo in terms of ama strategies. Ngakho ke lolu uluhlu labantu abaphumelele kunomination process nxa luphuma luzasinceda kakhulu ukuthi sibe leconfirmation ukuthi kumi njani in terms of ama candidates. Njalo kulodaba olunye oluhluphayo olamadouble candidates lapha esibone khona abantu abathize ezindaweni ezifana leBulawayo, leHarare, leNkayi, lapha abantu abafoja ama-signatures awethu awebandla babaqamba amanga bathi bamelele ibandla le-TPC kodwa bengathunywanga libandla. Njalo abanye bakhona ngabantu esingabaziyo, nxa sikuzisisa indaba yangkhona sibona ukuthi abanye bakhona ngabantu abezanu-PF. So ngelinye udaba esizama ukululungisisa ne-ZEC ukuthi udaba lamadabu candidates lulungisiswe, i-ZEC siyibhalele incwadi yasiphendula yathi hayi, bona ngokubona kwabo akula lutho olwaphambanisekayo, abana sizathu esizabayenza singabayenza ukuthi abantu laba abamadabu candidates aso bantu bebandla. Kodwa sibona ukuthi kulokwekethisa okuthize, njalo udaba lolu sesiluhambise e-court amalanga amafitshane alandelayo sizahamba e-court sisiyabonisana ukuze inka i-court ilungisise udaba lolu. Njalo sikhuluma kunje, so njengebandla sesifake i-police report, sireporta laba abantu ngoba bayenze ubugebengu lokhu ngesikhiwa abathi yi-fraud. So indaba le isesemthethweni, njalo kuyisifiso sethu ukuthi nxa sesisiya ekhethweni abantu laba basebekhithiwe ku-ballot box ukuze bengakonfuse abantu.
Kahle kahle bangaki abasuse amabizo abo kuluhlu lwabazancintisa labo elithi bekungafanelanga bencintise, njalo lilobufakazi bani?
Phakathi kwabantu bonke abafaka amaphepha abo besithi bamele ibandla le-TPC bengakhethwanga libandla, kulabathathu kuphela abavumileyo ukuwithdraw amaphepha zabo, iningi bayalile. Njalo nxa sikhangela ngasemthethweni, ilanga lokuwithdraw liphele izolo, i-17 days ikwana. So kutsho ukuthi osokusele ukuthi indaba yangkhona ihambe e-court njengalokho esesikwenzile. Isamanisi, amasamanisi sibaphile njalo sesimelele abezomthethwandaba ukuthi bazayihambisa njani indaba yona leyi. And okumqoka esikubonayo ukuthi abantu laba ngabantu abathunyiweyo ukuzobhidliza ibandla le-TCC ukuzobona ukuthi kuba le-confusion phakathi kwama-voters ngelanga lokhetho, ukuze kukhona kungasoze kukhanye ukuthi umuntu omele i-TCC yingwiphi. So ngabantu ababhidlizayo, njalo sibona ukuthi ngabantu abayephule umthetho, yikho sezisithi indaba yangkhona ayihambe kube mthethandaba, sibone ukuthi izahlazwa ulula njani ukuze abantu beZimbabwe benelise ukukhetha inkokheli abazifunayo kungela confusion phakathi.
Lo ke ngonkosikazi Ellen Shiriyelenga ubona ukuqutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-CCC obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umphathintambo wezisebenzi sikahulumende umnumzana Paul Mavima uthi ngamanga ukuthi izisebenzi zizengezelelwa iholo kusukwana izilandelayo, esithi uhulumende ingkhona izahlala phansi acubungule lolu daba. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi ngamanga ukuba umnumzana Dalubuhle Ngwenya ohlala eBarberfield uthengisa abantu. Amapholisa athi imbiko ekhomba lokhu isabalele enkundleni zokuxhumana ukubangele ukuthi bagcwayisise, kodwa bathola uNgwenya emsulwa. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 with Studio 7 linjani khona ngabe umdunga sicela ngicela bonke abantu bemathebeleland bevotele iMRP MRP ama councillors njoba ekhona ama MP ayisivoteleni MRP ngoba siyabona ubandlululo lukhona lapha elizweni lakithi alupheli. Abantu besishoneni vele kabafuna basindebele sizimeleni sodwa lati kade kuyini esikufuna emachonale. Ngiyabonga empofu.
Studio 7 ngabe linjani ndawo zonke. Siyabonga usethelela uhlelo, siyabonga uhlelo Studio 7. Sibonge laphana usihlazela ngezombusazo ukwazilizwe lakithi limi kanjani, kodwa hayi sizame sithi siphelelwe ngamandla, phelelwe ngamandla sizama ngendlela zonke ukuthi manje yenza amaqhingayo okugebenga, kanti hayi siphelelwe ngamandla. Yabona umlilo ozayo ukuthi iyashisa kuphela. Sithi phambili ngokuvota 23 August asambeni maZimbabweni sevota, sikhipheni zana okhulumayo umfuka bhoqo handana senyamandlovu, sithi zana ayiphume.
Ungabe unjani msakazi nabalandeli? Ngihlala edabeni bengibheke ama-candidates lawa afuna ukuba ngama-president for ukhetho luka-August. 11 yawo wonke akula i-1 even 1 iNdebele. Ngitshela ukuthi amaphathi wonke lawa akula even iNdebele eli-1 ebelingaphakamisa isandla balisupport bathi hayi sesicela usimele. Hayi hayi bafethu, ayike abake ukudlala ngathi. And even yena le-CCC abantu abagijima ngayo last week lo mama lo othi ngoShiriyetenga obethi yena abantu abafaka abayenza ama-double candidates ababazi, but namhlanje selesithi abantu babo abayenze amakhadi ama-double candidates abahambe bayewithdraw amagama. Why abantu laba benganaqiniso kanje? And into eyi-1 engalixwayisayo nabantu bamaNdebele ukuthi zamani ukuthi lize liqunywe phakathi, ukuthi lizoqunywa phakathi MRP or ubani okusalayo ezilongo ilizwe lingaqunywa ngaphakathi. Ukukhululeka angeke lize liwuthole, lizohlala ligijima ngemva kwabo laba abantu until lezulwane zenu. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani basakazi we-Studio 7, ngiyalibingelela laba abalalela. Ayi siyabezwa umhlanga bathi bazavalele phandle kuthuthukiswe Bulawayo, but into okumele bebeyazeke ukuthi last year kuma-by-elections bakhontesta ebemele i-MDC8 bayala ukuba ku-CCC bebona ungani njengobana ibandla lile 2 months abantu abasoze bevote bakho contest abadliwa futhi ngabantu be Triple C. So bathe sebebuyile abakhulumanga ukuthi thina sesiphenduka babhalela iMDC ukuthi hayi thina sesiphumile bekwasi vele iMDC bivele ihlupha ku Triple C that's why kuphunyiwe. So abayenzanga njengabe Gwanda ababhala incwadi. So bazayamkelwa njani befakwe? Bathi sebefakiwe buyimonzo rekufuna abantu baqase ukuhlupha futhi. So that's why bevalelwe phandle lokho ukuthi bethi yeke kubuye abantu beHarare. Vele asikusebenzi kunjalo umuntu vele enxa engafakwa ngikhuluma intando yakhe kodwa kangeka zathi thwele nzima ngibandla lezana PF. Kade zonke labona umnanga kugcinile ukusayina umthetho lo. After the elections uyawusayina ke ungatshela umuntu okhuluma ngezana PF wonke umuntu sazohluphe. Lokuluthu bazilithela benza intando yabo abantu bahluphe kabalanda.
Yes, Studio 7, Studio 7 linjani. Xaleke ngiphawule ngendaba yesisi indlela othwa abantu bakhala ukuthi kubhalisa abantu abayithula. Umuntu okhulumileyo kade likhuluma laye lapha otho kobulawayo, otho ngokobulawayo sokufaka abantu beHarare. Bafakwa njani abantu beHarare kobulawayo? Yazi la isisi ngathi ilesizanu kancane. Isisi le ngathi ilesizanu kancane leyo sisi yakhona. Ngoba, hayi, isigcina thina singasathembi sesisithi ngcono kube ngumthwakazi. Ngoba linto vengani liye into zeHarare phakathi. Into othiwa iqale ilungiswe iHarare vele ayiqondanga. Vele nje isisi iyizanu kanje. Yinto nje khona nje hayi. La bantu amashona vele ahlale ngamashona kusoze kujike lokho.
Linjani emsakazweni, linjani emsakazweni ka Studio 7. Indaba ye Triple C le inzima le. I Triple C ibandla le ligangile. Manxa lizothatha abantu abavela eHarare zobafaka kobulawa bebe yamakhansila. Kanti abantu bakobulawa banga. Simzwile ubabulo kade khuluma ekuseni lapha lo Dunkamili Nkomo lo obese CDA usekhitshule kachana kwathatha umuntu eHarare wafaka kobukhansila. Hayi, hayi, sicela ukuthi ibandla leke lihloniphe abantu manje. Umuntu lo muntu kabusi lapho ohlala khona. Ungasuke emzini ukuzobusa kwemzini wenye indoda. Kanti uyabusilo indoda le iye ngapi mase uzobusa emzini kwaleyo ndoda kanti. So ibandla lesi ukuthi ke lihloniphe abantu. Umuntu lo muntu kayebuse lapho ohlala khona. Ayenge sithatha umuntu emathebuleni siyemfaka eHarare sekuthi ebe ukhansila le. Akwenzeki lokho. Abantu beHarare kabazibambele umnotho wabo. So i-TPC kayingangeni isitathe seZanu PF lesi singcolileyo lesi. Sifuna ukuthi umuntu lo muntu abuse lapho ahlala khona. Amakhansila onke lawa asindibela sekhitshule kanjani kwafaka amakhansila vele eHarare. Hayi asikufunde ukuganga lokho.
Salibonani, salibonani Studio 7 linjani basakazi. Hayi thina siyaphila. Sikhona hayi khona apha ezimbabwe siqanjelwa amanga umnangagwa umnangagwa lamanga madoda ezekhulume lokuredio ukuthi sizanikwa imali esiqambela amanga hayi into leyo angaze ngiyibona hayi siyangekile thina abadala ngiyabonga
linjani linjani basakazi linjani basakazi siyalithanda lonke thanda lonke hayi 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 i-Triple C kati wayi ivoxavoxa so isidonselana njengamasaka abantu ababangamasaka omumbu kabananzelela izanu izanu ayifuni ukuthi Triple C win ayifuni ukuthi izanu bayazi abantu ukuthi vele ilokugebe ngaphakathi kade abantu babulaya indlala ayi lati amandebele mani labanye abantu mani basindebeleni sithande ezinye izinto mani ezingasozuza isisize mani abantu wayi bengananzeleli mani hayi mani nanzelelani bantu besindebeleni wayelithanda ukuvotela izanu so wayelithanda ukuvotela izanu sukani kuzanu mani mashona lamandebele yekelani cabinet kamnangagwa yonke iyodwa mani hawu mani hayi sukani mani hlobo zama sukeni kulabani abantu mani lidlani kakuzanu lidlani kuzanu abantu bakhala badubeka lezo Ezra Jesus Banda bekhuluma asivoteleni Triple C kuphela abantu asibambaneni sivoteleni Triple C sonkeni sonkeni asukeni ngobuningi bethu bayekeleni labo bantu bengazi bavoxavoxe i-Triple C kodwa mina yazini ukuthi liqondanga siyalicela mani badala lingenza so lizobona izanu ngawini sifuna ukukhuluma sonke sisemazweni like lize ngendlala ngoba lizodubeka lizobona singake size silithumezeleli leyi audio ayihambe singake size silunike lutho shiyani ugawula votele izanu kuphela lina elisekhali elisemaruzeva elisemadrobheni eliwazi ukuthi lidla ngapha egoli sitshiswa sibulawa hhayi sukani kuzanu lonke likwazi ukuthi abantu babenu basemasayiphethi yakwezilwane iphethi yakwemfula yekelani ukuvotela izanu yekelanini siyalicela abazali siyalicela lonke ungabe ngumzali wuphi kuphi kwendawo uselwagwela from kuphi kuphi yekela
hambani ku 3C long
studio Steve studio 7 livuka njani mina lami igama Adolf Shaba nanthanda ukukhuluma kumalunga akithi 3C as concentrate as concentrate siyaphambili manje asinyatheleni ngamandla ngoba sokuseduze lapho siya khona asikhohlweni yilaba abantu befazi laba ama independent ama candidates lawa sayina azithi ngawe 3C yona esazi sobala ukuthi akakhethwa ngalibandla afana nalendoda ebikhuluma ku studio 7 izithi yona ngeka ward 1 kobulawayo yamuzwa le mfulumo zakhe azilokhu zange ezokufuna ukuhlukanisa abantu uzokhuluma ngo-Eric Gono ka-Elobengula Magwegu ngoba laye wakhethwa ngabantu ethi kazange asayinelwe libantu kunezizathu zokuthi abanye abantu bakhitshwe or nampo omonzora sesehluleka nje uhlulekile nje nokufilda even one candidate funa ukuba yilokho zeni imbuzi edla yodwa kodwa hayi ngike azafuna into ngezana ngekeisize ibe lesifiso sokuthi imsebenzise ngoba kaselamandla uvala ulezi ufana ne-barriers check
linjani emsakazweni linjani emsakazweni ka-studio 7 ntungamile inkomo hhayi siyayibonga siyakubonga mfowethu usifundela kahle izindaba hhayi siyabonga mpela siyihlale uyibambe njani uyazi ukuthi ngizwe inkulumo kababa lo ifikile mbalula lo ababa lwani ujwayela abantu lwa laphana singathi ubengakhulumi laphana ubewumane umbalula lapho thina abantu gcwele South Africa babalekele iZANU PF yakhe leyo ivikela yona ufikile embalulo babaloka kwananga lo thina sifuna abantu bebuswe ngendlela iyeni ANC yakhe ibusa kahle abantu yikho abantu bakhe bangabaleki kwamanye amazwe yena uzodefenda ibandla leZANU PF baba sizocela ukuhlonipha kancane sizohlonipha impela sibuye laphana ke kuma election laphana abantu kabangakhohliswa iZANU PF kabavotele elinye ibandla upresident elinye ibandla nothi iZANU PF iZANU PF sibakhohlisa kakhulu abantu sifuna utshintsho 43 years lokhu khotsha into eyi-1 hayi ayiphumi ibandla leZANU PF
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisidumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abaholi bebutho lakwele Russia ababili babikwa bengaziwa ukuthi bangapi ngemva komvukela wamabutho wenziwe ngeviki edluleyo. USevei Slovonika lo Valery Gerasimov babikwa bengazakali ukuthi bangapi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lolandela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ya baba kande ngibona ngathi kulohlupho lapha ngoba ungakhangela kuhle kuhle sibili ibutho leRussia leli alikaze lifike kusona lesi sigaba sokuthi ke kubize sokuthi kube lomvukela ukuthi kuthiwe khona ibutho ingxenye yebutho iyavukela umbuso njengalokhu. Angikholi ukuthi kuke kwenzakala ngaphambili lokhu baba yilizwe ngingazi njalo kusiye emuva kodwa ke okwakhathesi kukhanyile ukuthi nokulohlupho kangimangali ke nxa kungathi kuzwakala kuthiwa khona omunye ukhomanda owebutho kabonakala angabe ngabonakala ukuthi ubonile ukuthi kuzawuba khona ubuzima lapha owahle wabaleka kumbe kungenzakala ukuthi kungaba khona ukuthi kasabonakali ukuthi vele sebemthethe sebemcatshisile njalo akasoze aphinde abonakale futhi kungenzakala ngoba iRussia iyilizwe elikhokhelayo nxa kusiza kulokho okuthiwa khona i-authoritarian rule iyilizwe elifundisa amanye amazwe ukuthi kwenziwa njani nxa umuntu angenza njengakhona lokho mbona ngathi kuzaba lobuzima sibili obukhona obuzabe bucatshile esingasoze sibubona.
Ngokubona kwakho ele Russia lokhu leli lizwe eliqinileyo yini nxa sikhangela umvukela lo owenzakeleyo?
Yebo, ilizwe le Russia yelokhu eli lizwe sibili eliqinileyo ngokubona kwami kodwa ke kukhanya ngathi kungabe kulishekile sibili ukuthi kulihlukumezile khona lokho okwenzakele ukuthi amabutho ahlamuke ngoba ungakhangela leli butho elihlamukileyo libutho ebelivele lingathi liseduze kakhulu lomkhokheli weRussia uPutin ngoba ungalalela kuhle belisebenzisa ibutho leli ukuthi liye khona le eAfrika liyediliza liye khona le Middle East liyediliza anti kathesi bese lifake lapha eUkraine ukuthi liyediliza kodwa ke angazi ukuthi khona lapho kusuke kwathini e-Ukraine lapha kungathi impi yakhona le e-Ukraine ifuna ukukhathaza ngoba angithi ekuqaleni wayengathi uza kuthi yanga nje ayiphekele abantwana manje nanku umnyaka usuchaya nazo inyanga sezingathi 1 year 6 months 1 year 7 months kunapho lokho kulwiwa so phambili ngale kungathi akusalunganga kuhle ngiyabona ku front line ngale so mbona ngathi khona ukwelixegisa ilizwe leRussia ukuthi kiyalehlula impilo eUkraine yiko kwenza ukukhanya ngathi ubusuperpower balo bungathi sebungathi buba lo mbuzo kancinyana ukuthi kathi behlulwa yini ngoba so babesebenzisa ama drones lana besebenzisa isikhali ezinkulu besebenzisa lokho kodwa ukukhanya akusachayi izinto lezi azisachayi sezichaywa ziphezulu yiko kungathi akusakhanya ukuthi benza phambili.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwamhlanje. Igama nguChris Gande libele impela viki elithukela asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa zikhona ke nsuku zonke kusihlwa ngo 7:30.